I-retina ngumthambo otholakala phakathi kwelihlo ngangemuva ophathisa ilihlo ukuba libone ukukhanya liphinde lenze ukuba ubuchopho bubone yonke into. Ukuphazamiseka kwayo kungaba ngenxa yokuzalwa i-retina ingamanga kuhle kumbe ukuhlaselwa yisifo esifana le-diabetes okwenza igcine ingasebenzi kakuhle. Udokotela Tawanda Mute oyingcitshi kwezamehlo i-ophthalmologist uthi abantu kumele benanzelele ukuba phakathi kwabantu abangaba ngamabhiliyoni edlula amabili 2.2 billion abangaboni kuhle emhlabeni jikelele abayibiza ngokuthi i-vision impairment, ingxenye yabo yayingabe yenelise ukwenqabela ukuba lesifo esinje kumbe ukusilungisisa.
Kukho genital lapha nalaphaya silendlela ezokuyilungisisa ngayo noma kungalula. Sisenza okufana le gene therapy lama operation okufaka ama electrical signals aya ku brain echiya eceleni iretina ngokwayo kusize umuntu ukuze ebone kuhle.
Uthi indlela yesibili indlela umuntu ayithola hatshi ngokuzalwa kodwa ngezinye indlela, ethi leyi isisanda hatshi emazweni athuthukileyo kuphela kodwa la kulawo asethuthukayo afana leZimbabwe ngenxa yendlela esesiphila ngayo yakulezi nsuku. Kodwa noma kunjalo abantu kabaqakathekise ukudinga uncedo ngoba lukhona uncedo olugoqela ke imitshina yakulezi nsuku efana lesetshenziswa ngabantu ke abangezwayo endlebeni ama-hearing aid kodwa isebenza emehlweni ukuze umuntu aphile kangcono laye ebona.
Omunye umuntu angabe edinga nje ama-glasses ukuze ebone kuhle, omunye ele-cataract eyabe ifuna i-operation encane nje kulunge. Abantu abanje bafika ku half yabantu abayi 2.2 billion abale vision impairment emhlabeni.
Inhlanganiso ezimele abantu abakhubazeke ngokungaboni bathi inkinga enkulu ibuyanga okubangela abaningi bengafinyeleli indlela ezinje ezikhona ngoba lo mumo womnotho eZimbabwe ungamuhle. Abantu beziphilele benjalo bengaboni beqhakathekisa impilo kuphela. Unkosikazi Lindiwe Sibanda okhubazekileyo emehlweni uthi umuntu esengasaboni kudala enye inkinga iba ngeyokuzinakekela begcine bebanjwa ngamandla ukuphila ngokuzithengithengisela lokucela ke uncedo emigwaqweni.
Inkinga zangkhona zikhulu kakhulu ngoba kathesi kule nsuku even abathe bayacela emgwaqweni xa ngixokisana labathi bona vele abazatholi loba yini ngoba kunzima kathesi uthi utholeni umuntu ongamnika umuntu ocela emgwaqweni okuyindibilithi njengoba vele ilizwe lomile.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Council for the Blind umnumzana Aprose Nyathi uthi bayazama noma beqhuba kanzima kubangelwa yimumo womnotho oselizweni okubenza bengenelisi ukwethekelela abantu abelenkinga ezinje ikakhulu emaphandleni ngokusilela kwamafutha, imitshina edingakalayo, le mithi loncedo lwabongi labongikazi abangayobhathisa ke. Ethi noma kunjalo uhulumende uzama lapha nalaphaya, ngakucele lakhe ukuthi ebhathise.
Uhulumende usebenza la esibili uzama ngazo zonke izindlela, uyasincedisa one ukuthi at least yenelise ukufika ebantwini, laye uyenelisa ukufaka imithi angayikwanisa.
Idolobhala kubulawayo lodwa libikwani labantu abakhubazeke emehlweni abedlula inkulungwane ezimbili. Uhulumende obikwa ethi isikhwama sakhe sandelwa ngemisebenzi amele yenze kubangelwa yikoma kwe-drought, udubo lwe-cyclone Idai lezitshenziso zomnotho. Usebenzelana lenhlanganiso ezizimeleyo yokulu umsebenzi kugoqela abathiwa ngama-partners kwezempilakahle abafana labo World Health Organization, UNICEF lezinye inhlanganiso ezilwisana lokukhubazeka okunje zizimele. Kumabhiliyoni edlula ayisikhombisa 7.3 billion yabantu emhlabeni jikelele, abangamabhiliyoni edlula amabili babo 2.2 billion ngabantu abangaboni kuhle abale vision impairment engalungiseka ngemitshina yakulezi nsuku. Kuthi ibhiliyoni ephezu kweyodwa 1.2 billion yabo bengabantu ababengenelisa ukuvimba ukufika kulesi simo kumbe ukusilungisisa. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumakpita Ntambe.